abantu sebethe gwaqa bafika nje manje kasikaqali uhlelo lwanamhlanje kodwa kasefikile sesabantu abavela emazweni ahlukahlukeneyo inkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo ze-civil society kulomhlanganiso omkhulu kakhulu esizikhangelela ukuthi sizaphuma khona le communique ye-civil society ezahawulwa ibe isiwa-ke kuma-head of state lapha e-Constitution Hill okwakulijele kudala elikhulu e-South Africa e-Johannesburg so-ke kusalungiselelwa nje ukuqalisa abantu bangena sibona abantu abe-DRC abe-Swaziland ledele leqembu elikhulu kakhulu elivele eZimbabwe likhona lapho
leZimbabwe iqembu likhokhelwa mba
singaphansi kwenhlabaningi bangaphansi kwenhlanganiso ethiwa izimkhodi iZimbabwe Coalition on Debt and Development yilo elikade liqoqa-ke ngale lanxa nje mina ngize njenge-board member njengelunga le-board ye-Crisis in Zimbabwe Coalition kodwa-ke abaningi bakhona-ke babuye ngaphansi kwenhlanganiso yezimkhodi
lina njengenhlanganiso kuyini kahle kahle eliza kwethula khona ngapho esada
sizakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi angithi abakhokheli bazama ukuthi bathi bona indaba ze-security lezedemocracy kayisezini lama-human rights amalungelo oluntu kayisento eziqakathekileyo sizakhuluma kakhulu khonapho sidingide kakhulu ekuthini kahle kahle ma abankokheli ze-SADC ama-head of state betsho njalo kuzaba le effect bani kuzaphambanisa kanjani impilo zabantu kuzaphambanisa njani amalungelo abantu sibona abantu vele kade simanje kokhuluma njalo abantu bayabulawa e-DRC eZimbabwe abantu bayahlukuluzeka abantu kabahlalisekanga kuhle eZambia sokusiba le ngxabangxoza so-ke sizazama ukuthi siphakamise iphimbo kakhulu njengoluntu lwe-SADC region ukuthi sisho ukuthi leli nyathela elizama ukuthathwa inkokheli zamazwe kaliqondanga ngoba lizayenza ukuthi kube lokucindezelwa lokunyathezelwa phansi kwamalungelo abantu ku-SADC region.